ukungena kumanyano kakukhathazi, kodwa-ke okuqakathekileyo ukuthi kuqale kulungiswe, kulungiselele indlela phela, kugredwe konke, kucace, kube segcekeni, bese singena-ke kumanyano ozahlanganisa-ke amabandla wonke ezombusazwe. Kodwa-ke eqinisweni-ke umanyano esikhathini esiningi ujayele ukudala ingxabano, ngoba sikhangela ama-interest athiyeneyo amalunga amaphathi ezombusazwe. Yikho-ke thina hayi sibona ingani kakula crisis sikhangelele ukuthi ma kusafika isikhathi esilandelayo esifitshane kuzabe sekunomanyano ozahlanganisa amabandla wonke aphikisakazo ombusazwe ezimbabwe ukuthi angqinilane-ke nebandla lezanu p f ngomnyaka ozayo.
Mnumzana Bhekilizwe Ndlovu, nanto udaba, wena ukubona njani ukubana isikhathi sokhetho sesiyafika kodwa kukhanya indlela ayikagcandwa kahle? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangele zomanyano lezi?
Okuqale okumele sikale sizibuze khona ukuthi into eyayivele icege i-MDCT le PDP yayini, kufuze sizibuze khona. Bese sizibuze ukuthi if umnumzana u-Edwin Ndlovu esithi akulankinga ekhona, yena le eyayivele ikhona ekuqaleni bese shwana seyayakuphi? Isidisaphile, idisaphile yayabo. So angifuni ukuqamba amanga, mina angilakuhliseka, angilakuhlaliseka enhliziyweni yami ngokuphumelela komanyano ongenzakala phakathi kwe-MDCT le-PDP. Abantu be-PDP bengibahlonipha kakhulu, ngabahlonipha ngesikhathi besuka bephuma ku-MDCT besithi befuna ukuzimela ngodwa. Bethathi ukukhangelele thina njengabantu bezimbabwe abakhangelele ukuthi kube nokuqhubekela phambili kwe-opposition, kuyikuthi uMorgan Tsvangirai esehlulekile ukuthatha ilizwe okwesithathu, kwakufuza ukuthi avumele abaseselegazi elisatshisa abafana nabobithi labomangoma bathathe over, but wabe lokhu ebambelele esihlalweni. Baphuma sabajabulela kakhulu sathi bazowakha into enhle, kodwa nampo sebefuna ukubuyela. Yena le into yokuthi kuthiwe khona umsebenzi okhona ezimbabwe ikhuphi izami, inkalakatha ye-mistake. Yikho ngizaphakamisa omutsha lo ongenileyo ku-opposition okuthiwa ngunkosana Moyo. Uthi yena inkinga ekhona kuma-opposition ukuthi bafuna ukunikana imisebenzi, as long as abantu bekhanye indaba zombusazwe ngaleyo ndlela ukuthi kufuze basuse izamphefu banikane umsebenzi, akula nto ezophuma. Kuzwisa ubuhlungu ukubona abantu abahlakaniphileyo njengabobithi labomangoma labocacaphulu abakobulawayo labodoti Mkhwanazi labo Edwin Ndlovu befuna ukubuyela ezibini esikhangelela ukuthi ngabe sezibuthwa nje zilashelwe phansi, bafuna ukuzihlanganisa lazo. Kuyabanika amagama amali, kuzabanika amagama ababi.
Nanto udaba mnumzana Edwin Ndlovu, uthini wena ngalo?
Ngimlalela umfowethu kakhulu. Okokuqala, amabandla abe ehlukaniswe-ke yimbono eyabithiyene. Kodwa-ke manje sikhangela ukhetho sesisiye ekhekhweni, abantu bezimbabwe abaningi kabavoti. Bengavoti kungenxa yokuthi bathi amabandla aphikisayo ayehlukane kakhulu, maningi kakhulu. Yikho ngokwenza njalo amathuba okuthi-ke alwise ibandla lezanu PF alikhethe embusweni malutshwane. Abantu bezimbabwe bafuna ukuthi kuhanjwe ekhethweni kubanjeni, okubanika i-confidence yokuthi baphume ezindlini bahambe beyevota ngokunene. Yikho-ke sithe thina kasihlanganiseni amabandla ezombusazwe wonke. Ungakhangela into yomanyano yamabandla ezombusazwe iqaliswe yithi ku-PDP. Sithe thina kasihlanganiseni amabandla ezombusazwe kodwa kungabi lokuginyana phakathi. Singene siyi-alliance, singene silebizo le-quality mina bekungena ekhethweni, kodwa elinye nelinye lamabandla lizimele. Kuthi ma ukhetho ungaphela, omunye lomunye uma esendaweni yakhe, kungabi lokuginyana. Yikho-ke sesithi thina kasihlaneke labo bonke, kuhlanisele omjuru, kuhlanisela-ke umtasa, umtambara, owezishodazinga, othangirayo, bonkeni sithi kasihlanganeni ukhetho lolo lomnyaka ozayo. Singahlangana thina kunika abantu bezimbabwe, abantwana bezimbabwe i-confidence yokuthi bayivota. Kodwa bangazothaa kule-MDCT, kule-MDC, kule-PDP, kule-ZAPU, kulobani, kulobani, kulobani. Abantu bathi, lapha lizafika ivoti, bese lihlala ezindlini bengavoti. Kanti sidinga amavoti abo ngomnyaka wodala. Yikho-ke okwenza ukuthi kathese sicimeze, sidle ibilebile elibabayo, kodwa-ke sicimezile, sikhangele sile njongo. Into enkulu kaNdlovu, labo balaleli bonke abalaleleyo, yinjongo, ukuthi athi njongo kuyini. Ilizwe leZimbabwe lifile kusigaba elikiso sona ngenxa yombuso weZanu PF ukhokhelwa umgabe lelo kuliqiniso. Yikho-ke injongo kumele kube yikukhipha leZanu PF, ufake amapholisi aqondileyo, ilizwe libuswe kuhle, imisebenzi ivuleke, nabafuna ukuzisebenza basebenze, i-economy ibe right, iphume ku-isolation leyesikiwe. into ngekhona kaphela
nanto daba mnumzana Bhekilizwe Ndlovu uthi
yena injongo inhle kodwa indlela esikwenza injongo inhle yendlela uchaza ngayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi kakhulu ukuba umlalele uyajabula mpela ukuthi injongo yenu inhle lifuna ukukhipha izano lifuna ukwakha and so on alifuni ukuginyana